lokuqale ngeva kwe-monetary policy eyathulwa ngu-government ezikephelileyo ikakhulu beqala ngokuthi uku-ringfence akwenza i-US dollar ne-RTGS kwenza abantu bapanika in terms of the value of ama-RTGS transaction abalawo nama-balance abalawo kuma-bank abo ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akutho ukuthi i-bond ze-US dollar ye-1 to 1 akuyisikho njalo sokuphelile abantu babe sebebona ngani ukuthi gcina i-value kwabo ukuthi bethenge izinto behlale bele-stop whether ngakabhesi i-commodities oba kuyini i-commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani lokhu kwenzeka ukuthi sibone kusiba le-more money chasing a few products on the market okuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices reason why I'm a price they have to say Zulu. On the other hand is that people generally they are now trying to offload our bond notes to in a value in foreign currency. So the mashop law as I'm a void and I'm offload I increase the mass price so that they maintain value, here is talking value. So generally it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment. What won't move so I'm out in a value. Ugavena wehlulekile okwanika i-confidence yokuthi ibhondi lakhe lokhu elisasebenza njengoba yilo ikakhulu yezetsho ukuthi hayi ibhenki kayi-separate ama-akhawunti
ezinye izitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi zithi zifuna idola lemelika phambili ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe yinto ebhahileyo yini la khona ngapho kobulawayo
ya kulamashopu ase-sitiko khona certain products bafuna ama-US dollar ungakuzwisisa kuhle kuhle kuyo ukuthi leli product yangibona bayi-importile kumbe ile serious import component so ba besenzela i-restocking yinto ekhona kahle esesikhona ungule kulama-pharmacies la esasesithi asefuna i-US dollar beminye imithi esingenayo vele yinto esiyenzakele evuleke yenzakala kahle sesilabo somabhizimusi esingathi bangamagolofu bena zangani kuyakhwela lutho lokwakho ngala component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into isisitota eziyakhwela so okunye okuqakathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni akhona ukuthanda ukuthatha advantage yento eziyabe zikhona